Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge utanono kawande. Obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abevandla le-CCC kade bethunjiwe, batshaywa, bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho.
Lokho okukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya, okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Mchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC. Omnumzana Womberayishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe, batshaywa, bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart loMchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulenjini e-X kumbe iTwitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo ebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into kufanele yenzakale eziposition ye-CCC ukuthi kufanele kube nokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu, ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke njenga South Africa na Namibia akusata wonke ke ele nokusuthiseka in terms of the study protocols and guidelines on free and fair exchange wena umongamelo kona uvele ebantwini ngoba okwamanje isadi iphikisana lalokho okhunye izeke ukubana ukhetho aliyenzwanga ngendlela esemthethweni i-African Union iyavumelana nakho lamanye amazwe o-European Union lamanye amazwe wonke ke yikulubona ke umhlaba wonke lokulabo umongamelo abathathu okuveza sobala ukubana ke akula kusuthiseka yikho ke kwakuthi amse khulumile ukubana thina njenge-CCC the exit from the crisis kufanele kube yi-free fair and credible election mnanko kungakhangela ukukhuluma kwabo bekufanele khuluma ukuthi mazibabo isaxolisa ukubana ukhetho alenzwanga ngendlela eyilo sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle ayikhona ukuthi laba abaphikisayo kuyathakha babotshwe kube nokuthi abantu you don't build a country angeke siyakhilise ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu size sifike namhla izeki ayikaxolisi ebantwini bakobulawayo ubana amabhaloti aphuza ayikaxolisi ebantwini beharani ukuthi amabhaloti aphuza emanikaland the same ayikaxolisi they want to go as if everything is normal kuyaveza ukubana silenkinga on the leadership task ezimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe
kodwa abantu bengabona kusiba le nguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa
thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke kusadak and African Union akungeke kukwanise ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5 kuzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke elizweni zizaba nzima ubukhokheli kulandela i-certainty and predictability but konke kuvela on the acceptance by the people by the region by regional and international players ukuthi siloku suthiseka ukubana lowo muntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele bantu okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people manje kule nhlupho esikhona kubogabon ngendaba yokuyenzwa ukhetho ngendlela elingekho free and fair lokudeclare kwama-results angavele ebantwi konke khonoku is unpredictability engenayo-ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubogabon
labe libathumele emazweni bona bathini kuzwakala kungcono yini baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethene
siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhubayo as we say ukuthi thina i-crisis yeZimbabwe izarizovwa ngokuthi sisebenzelane nokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana weze conflict issue yokungawelelani ngochetho oluyenziwe and every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke ejikelele lako ziyindawo is building towards that and ngesikhathi esifanele sizayo sisuzulu labantu bonke ejikelele ukubana mpumela abantu ezingene ezivele kumsebenzi etshiyetshiyeneyo esi-declare to resolve the crisis esifesayo njengelizwe
kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi omnangagwa kanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo
singasenza everything possible olingakwazi sile ndaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo sendaba esisemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country laizolo across the country lapho-ke esihlangana khona labantu bezimbabwe domestically we have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis ngoba inkinga esezimbabwe is a political issue and izarizovwa politically asonto ezarizovwa ngamakoti asonto ezarizovwa by anyone ngaphandle kokuthi kubele political settlement and political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni
lo-ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa okwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na umgabe obengakaze ebonakale emphakathini selokhu wathiwa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye le ndodana yakhe uRobert Jr. enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZANU PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungulayo zombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
ukufika kukamnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalo nkosikazi kamuye uGrace uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolela ngathize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi samakampeni engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sisazi ukuthi kuqala kwakule lunga elelakhosa kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizathatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sokukhona uxolelwane oselwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo ekwezo politiki.
Khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu bafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu bafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo lushu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayezwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga eSADC elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo ohluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abeSADC ababona ngezinye indlela.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhe bangodube ocubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe. Intatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni ye-National Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo abanye basike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Tshiretsi Tsholotsho lezinye izigaba zelizwe ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selamandla kagesi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe lakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele zokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma ede sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze mgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho, uZeki yasi-announcer ama-results amanga. wakakhulunyiswe kabi
lokho kusekele isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu naye ongayange embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasora indlela umnangagwa enza ngayo
umthetho ongathi constitution yelizwe iyachaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after my election and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho. Kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho and siyamala umnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigava.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Tshinga Dube uthi umnankagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, kwesijabulisa okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi kumele li-5 years ebuyayo awaqedise, yikho sijabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli wequla lezinduna Induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokutshabuswa kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Enye njalo induna yaseJombe umnumzana wethu Gwesela uthi sikaseke lo mongameli.
Intuthuko, intuthuko yihambelele phambili, ngikwenza ukufunayo abantu bafuna intuthuko plus bamthembe upresident wabo ukuthi ha njengoba wayesebuyele konke akuthembisayo lakwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, umnumzana William Ruto wakwele Kenya, unkosikazi Saima Suluhu Hassan wakule Tanzania, umnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia, lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana. Amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China, ele-Belarus, lele-Russia bebe labameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Love Momaduku, ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa ngunkosikazi Linda Masarira, lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora. Abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lonkosikazi Joyce Mujuru, abanye baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 niseHarare.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezibalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamashumi amabili saze sabanjwa nyakenye e-Beitbridge, uMusa Thaja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva ke lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Balibonani ba abasakazi besitio 7 elibingelela labalalela isiyamuzwa ukansila wesilobelo ukhanya ngani ukuwina lokho kuyakuqabuka kakaza uyini njalo nxa ekhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathethi bona abantu othwa ngomnangakho nxa begula balatsha out of the country labo vice bakhe ama-officials ezanupf kalatsha ezimbabwe yasuya izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni akholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ubuya ezimbabwe ngokuzothatha izimali zegoldi lemali zamabhoda beshiyane bedle bodwa laye njani zana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnangakho uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthi uchamisa wadliwe usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangakho wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabwe wadliwa from kupresident councilor MPs bonke kazange wawina ngitsho le wad wadliwa umnangakho but uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbekanga umnangakho akalasipho sokubusa ngoba nxa sokuzavota ufaka ifiye kubantu uyathumba abantu uyachaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo umalaba lwani itheni yakhe iphelile umnangagwa wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngokuya kwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kusisa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi ukuthi umnangagwa feyafeya kawini ama-elections khathesi kunje liyethusela ama-MPs lithi lina wawina bona umnangagwa wadliwa abaningi
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani ihlobo nabangani hayi yabona ukuthi ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndawo yabantu labo abantu bezanupf bona bacabanga ukuthi bona bodwa basile ngigcina nje ilona othi yena obekhuluma izolo ntambama ivoice note yakhe iphumele namhlanje ekuseni phama kwilathi njaninjani lokho uthi i-CCC iwaste isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanupf abamosha isikhathi sabantu ibona nje bamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke lento le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje umosha isikhathi zethu thini singaphandle kwezwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa babhizi bona basitshele ukuthi babuyinile wayini abayiwinile khonala ma becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala kwehlala yonke le minyaka nje kuyasilandela bona hayi sazadla abantu kuthiwa yini abekuduma amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli siyabonga singabantu bemathebeleleni nodi singabantu futhi belubani thina njengerupane asoze sisafa sa-entertainer izanupf labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayiluni yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha ezimbabwe i-gravel noma ngithi ilokhu zenkodavis grinat laphana iquari ikhona so wena ukususitshele ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manje since 1980 thina lapha erubani asilazo izibhorane esingathi sazilungisela ihulumente yezane so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu eseziruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kakusisebenzele ngalokho
Studio 7 njani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngeyami Ngiyabonga ngingumcijo mkhwana. Sanibonani, sanibona njani Studio 7? Mina ngilensolo kakhulu kakhulu ngiyayithanda kakhulu, but the way ewiki ngakhona angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi lento kuyarigwa kwenziwani namanje kwenziwa same thing. Abantu action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni, kuyaceda abantu amandla wabakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa nayo ithule. So iyusi yokuvota igcine ingasekho, nabantu bazaphelelwa ngamandla.
Ya mina ngutamson sibandi, hhayi ababuhlungu le nto ukubana mina ngizakho simbili upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka, saphinda satshonelwa ngabantu. Wemnanga wakho uke waya emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni, sibulawele ubaba, sabulawele umalume, njengamanje wosokuthiwa uwinile. Waye ukhetho lwesime center lungaphushanga, aluphushanga nokhetho lolo ngoma kumenyezelwa kumaredio kukhishwa lapha eqhinini. Akushiwo nalento eqondile lapha, sovala yakho inkinga yakho nje, sovala yakho inkinga yakho nje, ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda nabantu bakithi emathebeleni. Lokuluhlaza umnanga.
Salibonani, salibonani lonke balaleli, salibonani. Hayi siyabonga umnanga kwesegcotiwe. Besicela ukuthi sike sibone ukuthi u 2 years lezi uyabe yenze le migwaqo le efile efana le enkayi ukuthi uzobe yenzile yini. Ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela. Sike sibone into kungamakhansila kwangikhona lokho okumkhulumela elokhu ukuthi idife. Nasizibonela idoti siphila ngaphandle nakalanihlona igcotshwe ngabantu abathathu.
Ye, angibingelele, angibingelele kustudio 7, angibingelele kustudio 7. Mina engikhulumayo uDr. Mkhulu ngiqhamuka lekhesi ngokuzalwa ngokuhlala ngiseJohannesburg. Futhi yazi ngimaswabi ngezanoPF, ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi. Hayi khona, yazi ngimaswabi ngehlulwa nokulala ngezanoPF ewini leyo. Ngimaswabi, swabi, 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 swabi. Abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga. Indlu ngumnangagwa ezigcoba, amanye amazwe angamgcoba ezigcobe, kukhomba khona ukuthi lelizwe lisazoba nzima kakhulu, 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 kakhulu. Ngimaswabi, swabi ngendlela besivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izanoPF izowina. Hayi ngimaswabi, ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezanoPF. Sizitshele ukuthi hayi kuzangena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe. Hayi ngimaswabi.
Studio 7, Studio 7 iyabingelela lintembasasazi nabalaleli kuzo zonke iy'ndaweni kuzo. Mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bewukhetha manje kuthiwa uwinile umnangagwa. Akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula. Manje uvotelwe ngubani lowo muntu? Ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa, singabona iZimbabwe yonke iphakama, singabona iZimbabwe yonke iphakama. So pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani ongela abantu abajabulayo beselebrate? Ngoba bekufanele ukuba kubonakalise ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate. Kodwa-ke akukho istedi kube kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela. Kubonakala amaphoyisa ehamba-hamba ezitaradeni emadolobheni esiba maningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi, abantu bengatshengiseli. So yonke le nto ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi 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 akulona iqiniso, akukho umuntu omthandayo.
Lawo ke bengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. silugciba ke uhlelo lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu Chris Gandev.